Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, asebebanjwe belegcikwane leCOVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisishiyagalolunye i-926 ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi sokumele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown. Kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane leli. Abantu beLuveve kobulawayo bamukele ngenjabulo langokubonga isipho soncedo lokudla abaluthole babebadlale zaphu. Kuwoza Friday kuliviki sileqembo elicula umdumo kamaskandi elaziwa ngokuthi amavuthela elilamalunga adabuka kwamahlaba ithwale eFilabusi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Phakathi kwabantu abangamachumi amane lanye 41 abahlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe izolo, abahlanu kuphela yibo abavele kwamanye amazwe. Abangamachumi amathathu lasithupha babo i-36 bekungabantu abangazange baphume elizweni. Lokhu kutsho ukuba asebebanjwe belegcikwane leli sebengamakhulu edlula ayisishiyagalolunye i-926. Asebesinde kulomkhuhlane sebengamakhulu edlula amathathu i-306 labulala abalichumi lambili i-12. Ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisishiyagalombili 86,212. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lambili 12,430,780, kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 558,324. Abasinde kuwo beyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7,252,128, kubika abenhlanganiso eyeWorldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amahlanu 541,381, labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lambili i-12,443, wasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 264,721, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Ngosenjalo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokufanele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane le-coronavirus ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwalo elizweni. Ekhuluma emhlanganweni we-Politburo yebandla lakhe le-ZANU-PF namhla eHarare, uMongameli Mnangagwa uthe kuyadanisa ukuthi inani labantu abatholakala belegcikwane le-COVID-19 likhuphuka kokuphela elizweni. Iningi lisola abangena elizweni ngokungekho emthethweni bevela iSouth Africa ngokumemethekisa igcikwane leli, ikakhulu eMathebeleland South. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazo njalo elwela ilungelo loluntu.
Siyamuzwa uMongameli esithi khona yena namhlanje ucabanga ukuthi abophe kuqine ngamandla indaba yoku yama restrictions ye lockdown. Bekumele ngathi into eyenziwa kudala. Inamba khona phana ziqalisa ukukhuphuka, abantu beqalisa ukungena emaborda bebuya lama numbers amakhulu. Kodwa bakhetha ukuthi behlale bezithulele bengabi le ndaba lakho. Asiluthi ukuthi sicabangele ukuthi le instance entsha abayithathayo bayithathela ukuthi balwisane le demonstration le ecatshangela ukuthi iza kuba khona mhla ka 31 July. Kwenzela ukuthi abantu kube lula ukudila labo lokuthi bengayi ku demonstration kanti ukumele ukuthi inxa kade kuvele ku serious ngayinto yenze ukudala ngaba ama churches angavulwe ngayo izikolo kakuhanjwanga ngama restaurant wonke la sevuliwe landlani konke sokusenzakala ngaka kuvele kakuyenzwanga so sicabangela ukuthi hayi kungabe kuyinto elokwenza mayelana le demonstration ngamhla ka 31 July
siyabona njalo ukuthi igcikwane leli selimemetheke kakhulu eMathebeleland South endaweni ezinjengabo Bite Bridge lezinye
inani labantu asebe ithola umkhuhlane lo owe corona owe COVID-19 eMathebeleland South selisikhathaza kakhulu njengabantu abahlala eMathebeleland South iproblem isemagedini eBite Bridge amaborder ayavuza abantu bazingenela umathanda bephuma umathanda behamba nje engathi kakula ma restrictions akhona we lockdown labona ababangena ngokusemthethweni abaningi bangkhona yibo futhi ababuya lawo lomkhuhlane befike bewuchithe khona phana eBite Bridge ungafika eBite Bridge kuyethusa le ndlela abantu abaphila ngayo kusisi ba relaxile ngesilungu kuvele kabazihluphi ungani kakulala uthola ukhona especially indaweni ezichoze nezemaphandleni la kuma growth point abantu vele bakhohliwe ngokuthi kule coronavirus babuthana ezimfeni kuyagcwala ezitolo kwenziwa njengani thiwa vele kakulala lutho abantu sizaphela nxa singazwisisi into okumele siyenze abantu kabathathe seriously indaba ye coronavirus ke siyenze nale social distancing sifaka ama mask noma singapi kugeza izandla abantu singathathi sithelelane lomkhuhlane
ngabe kwenziwani ngalolu daba ukubona ukuthi igcikwane leli alimemetheki lelizweni jikelele
ngokuya ngokuya melithi ngaso ukutestwe abantu abaningi sibe incane abangafika imillion kodwa ngikhona sitheste less than 100,000 and abantu abakhanyi besazi ukuthi kahle kahle into le imbo kunganani iqino kunganani ingozi kunganani abantu befundiswe njengendlela okwaliwa ngawo lomkhuhlane we-HIV uhamba kunika izikipa abantu befundiswa kufakwa amakhondomu indawo yonke ngoba sizaphela sibili ngendlela esiyenza ngayo ngani hayi asiboni ukuthi kulomkhuhlane omkhulu ongaka uhulumende kadlala indima yakhe ngendlela efanele yafaka imali endaweni enkulumeni yakhe ye-COVID-19
lowo umnumzana abekezela amaduma afuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo ecubungula ezombusazwe sixoxela eseGwanda eMathebeleland South iningi labantu abalokhu bephathekile emzimbeni wodwa asebasila emkhuhlaneni wesihudo esihlasele izakhamizi zeluveve kobulawayo ngemva kokunatha amanzi angcolileyo ayihlanganela lawo aphuma ezambuzini bamukele ngenjabulo langokubonga isipho soncedo lokudla abaluthole kwabe bandla lezaphu uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isihudo esiqhamuke emzini weluveve ngenyanga edluleyo sibulale abambalwa ikakhulu abantwana abanye abangafika phose inkulungwane begula belaliswe ezibhedlela abanye begula bengekhaya. Umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association eluveve kuward 15 umnumzana Ndaba Ngoma ubonye isipho abasithole lamhlanje ethi amanzi sebewathola kulezi insuku kodwa abakawathembi njalo ikhansili isike yafika yakhulumisana labo.
Amanzi kulezi insuku silawo since basithembisa ukuthi amanzi awasoze bayavale lokhu seselayo kodwa izakhamizi lanxa ungakhulumisana ngazo ziyakhuluma ukuthi hayi amanzi kabawakathembi ngoba ngikhuluma kunje lakathesi uzathola ukuthi omunye umuntu abe sesithi isisu lesana sesiqalisile kumbe lo munye bengazange sambamba umzela sekhuluma ukuthi hayi isisu sesingigijimisa. Okwenzakeleyo ngomvulo umeya wabuya ehamba nama-councillors lo-chairperson bona besitsho baxolisa ngokuphuza ukubuya phakathi komuzi kuzokhulumisana lezakhamuzi.
Esinye njalo isakhamuzi seluveve esithole isipho sokudla umnumzana Gaunza Magawi laye ubonge kakhulu ngesipho asitholileyo.
Hayi, mbonge kakhulu, inkosi ibusisela kusasa kade side So vele la tebe se stwele nzima, se sweli kuti senzeni. So then ayinqase kunjana kulabantu ababuya bengenele njengezapho. Hayi siyacela nje ukuthi kube yaphenduka ibuya abantu beyikampenele bayivoteli wine.
Unkosikazi Joyce Dliwayo wabanye abathole isipho sokudla lamhlanje ukhala ngomzukulu wakhe owaphepha ekunatheni amanzi alobulongwe babantu osexathuka umzimba.
Phangela umzukulu wami ngendaba yamanzi. Ngamanzi wona lawo. Pho lamadokotela kungahamba kabakuchasisa ukhona omunye ovelolelele logogo olo 89 years layo usukile. Laba abantwana kwaba affecta ngoba bathi beqalisa amanzi ebuya ayemnyama eyigreeni bathi bafuna amanzi afresh. Yibo aba-affectwa kakhulu.
Umgcini sihlalo wezapho eMathebeleland South, umnumzana Matthew Sibanda, uchaza izipho abazinikeze eluveve lamhlanje.
Sibuya lapha sizonika izakhamizi eluveve abagulayo labanye abatshonelweyo impuphu, le-cooking oil, le-chukela, le-sawudo, lesepa yokugeza, lesepa yokuwatsha, lamahlamvu etiye. Sidoneta siyibandla lezapho singakhetha ukuthi lowo muntu ngowe-MTC, ngowezalo, ngowayiphi party. Sinike bonke abantu yezilongo kungumZimbabwean kwi-community yeluveve ehlanganelo hlupho.
Ngilabantu eluveve liphathekile emzimbeni njalo abantu lokhe besifa kuthi abanye lokhe belaliswe esibhedlela sempilo Central Hospital kuthi abakhutshwa esibhedlela baqhubeka bethola usizo eklinika yeluveve. Umphathi wezempila kahle kumunicipala wedolobho lakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda ngolwesibili uchaze umonakalo osudalwe ludubo lwamanzi kobulawayo ethi kulabantu asebefike emakilinika akobulawayo leluveve bephethwe isihudo kusukela mhla ka May 17 kusiyafika mhla ka July 3 abayi 1800 ukuthi asebesichile balichumi lantathu abanye babhubhele endlini. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Isicelo sabesifazana abasakhulayo bebandlale MDC Alliance abalisa umeli weHarare West edalele eParliamente unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri lonkosazana Netsai Marova sokuba iziqondiso zabo zebeyili ziyekethiswe. Siyaliwe ngomthethwandaba namhlanje.
Isicelo sabesifazana abasakhulayo bebandla leMDC Alliance ababalisa ummeli weHarare West edalele eParliamente unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri lonkosazana Netsai Marova sokuba iziqondiso zabo zebeyili zikethiswe. Siyaliwe ngomthethwandaba namhlanje. Abathathu laba babikwa bemele baye enkambeni zamapholisa ezihlukeneyo kathathu ngeviki, yikho-ke bebecela ukwehliselwa lokhu. Kweta labo umnumzana uBay Shaba ulandisa ngalokhu.
Tishida kuti ma-bail conditions evasikanava anzirerutswe izvishoma sekuti vari kuripota katatu pavhiki, zvinova zvatinofunga kuti zvakanyanyisa. Havana kusununguka mumafambiro avo.
Besisedale sifuna ukuba iziqondiso zabo zebail ziyekethiswe. Baya emapholiseni kathathu ngeviki. Idale lithe udaba lolu lamalanga amalutshwane luphume emthethwandaba kungakho lithe bazaqhubeka besiya emapholiseni kathathu.
Abathathu laba babotshwa kunyanga ezimbili ezedlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umsebenzi wokubuzisisa abangakhethwa ukungena kukhomishini elawula umsebenzi wentathelizindaba eZimbabwe Media Commission, ZMC, usungulwe namhlanje. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhomishini yeZimbabwe Media Commission ephiwa umsebenzi wayo isisekelo sombuso welizwe jijo elawula ukuba intatha lezindaba zingasebenza njani lokuba ziphiwe imvumo yokusebenza zikhululekile. Bebefika ichumi lasifica mina nombili 18 ababuye ukuze buzisiswa kuma interview enziwe namhlanje uwabengenelisa na umsebenzi wokuba ngamakhomishina oZMC besuka kunhlangothi ezijeneyo zempilo. Iqula le-Commission of Standing Rules and Orders elePhalamende belibuza abantu laba ukuba bayawuzisisa na umsebenzi wokulawula ukusebenza kwentatheli izindaba lokuba ulwazi lwabo lungenelisa kanjani ukusebenza kwekhomishini le. Omunye walabo abakade bebuzisiswa ngusikhwica mfundo Ruby Magosongwe, yena ochasise umsebenzi wekhomishini le.
Munye wemisebenzi wekomishini le engiwaziyo yikufundisa intatheli izindaba. Ukufundiswa kwazo kuyahambelana lezifiso zelizwe ukuba ilizwe libambene lilokuthula ngendlela intatheli ezisebenza ngayo, ukuzwa ukuba uZulu loba intatheli zithini ngomsebenzi wazo.
Unkosikazi Miriam Majome, yena osebenzela inhlanganiso ezimeleyo eVeritas, uthe nxa engathola lo msebenzi uzabona ukuba intatheli ziyaphiwa imvumo yokusebenza zikhululekile, ikakhulu ngesikhathi se-coronavirus.
Intatheli izindaba zenza umsebenzi omkhulu ngalesi sikhathi ebantwini bonke. Sebesebenzela ebulenjini be-intanethi. Lokhu sekuncede ukuba banika abantu abanengi ulwazi. Lokhu kuzonceda kakhulu. Kungaba kuhle nxa bengatholi abantu abanengi abalolwazi ukuze uZulu ale ethola umsebenzi lo.
Abanye abakade bekuma interview namhlanje abazakalayo babalisa owake waba ngumsakazi we-ZBC uMphile Marupi, igqwetha umnumzana Danaka Mganyi osebenzela inhlanganiso ezizimele umnumzana Philip Basirayi labanye. Idayi lePhalamende liza kupha umongameli Emmerson Mnangagwa amabizo abantu abalitshumi lambili abazakhethwa phakathi kwabalitshumi lasishiyagalombili abangena kulolu hlelo lokubuzisiswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9:00 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lawo 15775 kilohertz. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Kodwa likhumbule izihlobo alenelisi ukungena kuhlelo lolu ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umthethondaba we-Supreme Court usuthethe isinqumo sokuthi idala le-House of Representatives lomtshutshisi we-New York bangeke owamanje bavunyelwe ukubona ingwalo ezijulileyo zomthelo we-tax zikamongameli Donald Trump ocatshangelwa ukuthi wayengahlawuli ngemfanelo umthelo lo. Abehluli bomthethondaba abenze isinqumo lesilamhla bathe abadinga ukubona okwenziwa ngu-Trump kungenziwa ngaphansi kwalokho okubizwa ngokuthi yi-grand jury. UTrump kafuni ukuvezela uZulu indlela ayihlawula ngayo umthelo we-tax. Abancintisa ukhetho lukamongameli bajayele ukuvezela uZulu indlela abahlawula ngayo umthelo we-tax. Obe ngumkhokheli kahulumende kwele Ivory Coast uAmadou Gon Coulibaly kaSeko. Ubhubhe izolo esanda kuvela kwele France lapho ayeselatshwa khona isifo esingavezwanga nguhulumende. Ubekhangelelwe ukuthi uzancintisa kukhetho lukamongameli ngomfumfu lonyaka. Zezithwala abantu indizamtshina kwele Nigeria kulandela ukumiswa kwazo nguhulumende ngombimbitho lonyaka kusenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Indizamtshina lezi ngezithwala abantu kwele Nigeria kuphela. Akwaziwa ukuthi zizaqala nini ukuthwala abantu abafisa ukuya kwamanye amazwe. Owayengusiba lukhulu wesabelo sejiwuya kwele Mexico uSiza Dute usebotshiwe. uDude ocatshangelwa ukuthi watshontsha imali kaZulu edlula izigidi ezingamashumi amahlanu 52 million ubothwe ngamapholisa eMiami khonapha kwele Melika bese kule minyaka emibili edingwa ngamapholisa.
Izakhamizi zakomakhulela ePlumtree zithi seziphelelwe zinkomo ezibulawa zindlovu zizibangisa amanzi okunatha ezilibeni. Udaba lwendlovu lezi sike sabika ngalo kulomsakazo okunyanga ezisanda kwedlula, njalo isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle umnumzana Tineshe Farao wathembisa ukuthi babezathumela abazingeli babo kulindawo bayizixotsha, kodwa izakhamizi zithi akukenzeki lokho. Ukunsukwana ezedluleyo umnumzana Farao utshelela umsakazo njalo ukuthi khathesi babhekane lodaba lokusilela kwemali ngenxa yokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-coronavirus, yikho nje besehluleka ukuqhuba inhlelo zabo ngemfanelo. Izakhamizi zithi indlovu lezi ziqale ngokudiliza ingadi zazo lapho ezilime khona okuchiyeneyo. Izakhamizi zithi njalo okudanisayo ukuthi sezibulala izifuyo. Okuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wezakhamizi umnumzana Simon Maseko ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Indlovu lezi sezimhlupho olukhulu kakhulu. Le 2 days abelala bezixotsha sefuna ukuyangena kule ingadi esayenzelwa Mrs. Nangakwa. So abantu belala bebasimlilo betshaya imichilo sezifuna ukuyangena khona phana ngoba sezibonile ukuthi no izwe ingadi esisele khathesi. Le ngadi zonke seyaqeda zonke emfuleni. So isifuna ukulandayo nale ekaMrs. Nangakwa. Indlovulezi so angazivi ukuthi njengoba kuyukuthi kwancediswa kangakana siza kuyaphi thina phakathi kwesigaba sikamakhulela. Impilo yethu angisayiboni siba impilo ngoba nxa sesiphele yikho konke, siphele izinkomo, siphele izingadi, siphele ngamasimu, pho angazi ukuthi sizaphila sinjani ngoba into yethu yonke esiyenzayo khanya iyekelwa indlovu ukuthi wazibhandalayise. Yikho besesibize uMP ukuthi kabuya zebona ukuthi kambe sona isibaya senkomo nxa sesiyileyana indlela kuyabe kuyikho yini. Yikho sasimvotelele kholoku ukuthi abe ngumhleni wethu. Pho khathesi kakusakhanyi ngoba la sike saba la simbonisa ngakho azange sizwe impendulo yakhe. Samnika la mashu okuthi sicela kuye lungiswa amanzi endlovu, indlovu zisuke phakathi kwabantu. Pho bayala khuloko abantu babezimisele futhi ukuthi ukuze babe lempilo engcono kungcono bathini bayigebhela indlovu amanzi emfuleni babuye bona la madramu kulungiswe njengoba kulindwa siziba zibe neziliba zendlovu lapho ezinatha khona kulokuthi zizebulala impilo zabo.
Azikabulali bantu yini kumbe ukubalimaza
ebantwini? Hayi, kule one nje othi babaleke kakhulu bedinga inkomo kade zingabonakali ekhanya ngabona zadliwa zimpisi batshayisana lazo indlovu lezi bathi zabaxotsha ujaha wakhona omunye ngu-teenage uthi zabaxotsha okumangalisayo babaleka lokuthi bayasinda njani bathi basinda ngomsa wenkosi ngoba bathi indlovu lezi abahlangana lezo zabantwana abancane badla nxa betshaya ugodi ukuthi kazivaleke zona zazigijima siza kubo. So bathi zilabantwana bathi abazibonayo zazilabantwana bebaningi kakhulu abantwana. So besicela ukuthi uMP kakasondela zebona ukuthi kwenzakalani ngoba angazi ujabulela ukuthi ubusa uzabe ekhokhela abantu abangabayanga asebephelele zinkomo kumbe uzakuthi nxa sesiya emavotini athole ukuthi uzavotelwa izidumbu yini njengoba ezayekela laba abantu bafe ngoba ukufa kwezifuyo kuyikufa kwabantu.
Umnumzana Simon Maseko isakhamuzi sakomakhulela ePlumtree ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekhonale kwamakhulela ePlumtree. Umeli walindawo edalele ePhalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi yena akaphendulanga imbuzo esimthumele yona kumakhalekhukhwini wakhe. Woza Friday kuliviki sileqembu elicula umdumo kamaskandi elaziwa ngokuthi amavuthela elilamalunga adabuka kwamahlaba ithwale eFilavosi. Asizweni bexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasband.
Umdumo kamaskandi uqumbaqumba abantu abaningi kulezi nsuku. Sehlele khona le kokudlwa yomnyama safula iqembu lamavuthela lona limelwe ngu Freedom Fire Sibanda
sekufuna kali ameni ameni ameni
ngizalelwe ePhilippi sesigabeni sasegangabezi ngafunda izinga lemfundo ephansi ngafunda eSt Matthew's primary school kwasekuthi ke imfundo yaphezulu ngafunda eCharles secondary school iqembu liqale ngo 2006 salibiza ngegama lokuthi ngamavuthela
Vuthela vuthela njalo ahlele umculo wabo kamnandi ungani pho babizwa ngaleli gama
limele indlela esishaya ngakhona sishaya ngesimo esiphezulu kakhulu Yona kuze kuthiwe ngamavuthela lavela ebantwini abethi hayi madoda liyavuthela nishaya kakhulu impela yikho ke sagcina sithi singamavuthela Amavuthela asenama album amabili i-album yokuqala iyenzwe ngo 2010 enesihloko esithi sibuyile bese kuthi le esibili yenzwe ngo 2017 inesihloko esithi ayaphela amasiko akithi
iqembu leli liqala ukucula lalingena njongo yokucindezela umculo walo babezidlalela bezilibazisa ndingabangane kodwa iningi labantu labakhuthaza ukuthi kawapheke umculo wabo ngoba becula kamnandi kunjenje sebramadlalathi athakazelelwa ngabantu abaningi asetholakala kodwa banomlayezo kuzulu wonke olaleleyo ngalesi sikhathi
Ikubacela nje kuphela ukuthi basupporte umculo wasekhaya. Basinikeze amandla mpela ukuze lathi siphakamise iflag yakithi kwamthwakazi. Bese ngicela kakhulu nabaculi abafethi nodade wethu ukuthi sengathi bangacula mpela ngendlela enhle ngendlela esimanga. Bangabi ngama copycats bangalandeli amanye ama artists avela kwamanye amazwe.
Impela abaludinga usekelo lwenu balaleli ngani umculo wabo libakhuphule njalo lingaxhumana labo likhulumisane ngezomculo batheli kamahwaya
siyatholakala enkundleni zokuxhumana siyatholakala ku Facebook amavuthela bese kuthi ke ku Twitter siyatholakala @amavuthela1 inumber yocingo elingasithola kuyona ngu 0813130461 kusho ukuthi ngiyami ke leyo number uthula ku 0731760288 ngoba ubuhlongwane onguye osixhumanisayo nabantu makukhulunywa ngiyabonga kakhulu
naleko kwadlwayo kwamahlaba ethwale lapho sithola khona leli qembu elivuthela livandele licule umdumo kamasikandi ngobunono obukhulu
ekhaya mulena ekhaya mulena
lona belimelwe ngu Freedom Sibanda kuhlelo Woza Friday siyavuthela siphuma kanje igama lami ngu Ezra Thisa Sibanda libe lempela sonto emnandi
ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela asebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisishiyagalolunye i-926 ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa isithi sokumele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane leli olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika